thina njengabahlali bezimbabwe ama-Reserve Association, iBulawayo Park Reserve Association, iRI Combined Reserve Association, lamanye ezimbabwe, lamanye ama-civic organizations, abone kufanele sibuye ndawonye sathi ngcono ke siqalise ukuthi sikhulumisane lohulumende, sibone ukuthi le ndaba i-devolution power uyayenza iphumelele. Lokho sikwenze ngemva kokubana sibhodile izimbabwe ngama-province wonke samukhulumisana labantu kuhambe lolu hlaba lulubona njani. Abantu bake bathi ukuthi vele lolu silulindele sifisa ukubana liphumelele. Kuyikho sigcine sesihlangana ukuthi sizokufa lento ebambekayo ukuthi lokuphumelele. Sizama ukuthi senze umsindo kuhulumende ananzelele ukuthi ayebusa abantu silo mlandla sithi asilalele ukuthi ayenze lo wafanele kwenza. Njalo singakhohlwa kuphela uma sikhuluma i-constitution kuyiyo umthetho phezu kwemithetho yonke ilizwe. So ngokunjalo silethemba lokuthi uhulumende uza kunanzelela lokho ahloniphe lokho okuthiwa ngabantu.
Kungani likhethe ukuthi likhangele uhlelo lolu olokwabelwa izabelo amandla? Khona kukuningi okumunyethwe yisisekelo sombuso esitsha okulokhu kungafezwa.
Siyakholwa ukuthi esingathina ngesikhiwa ama-governance systems angaze abe yilana aqondileyo enze izinto zibe lula. Siyakholwa ukuthi thina nxa amandla engayo esabela ezabelweni kuba lula ukuthi abantu inzuzo abalayo khona izigaba zabo ezenzelo benelise ukuthi izidevelophe i-area yabo. Njalo kuba lula futhi ukuthi abantu bakhulume batshe lokho abakufisayo ngoba basebela amandla ukwenza lezi ama-decisions nalabo abaphila khona. Phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi abantu futhi phezu kwalokho basebela amandla ukuthi nxa kule nto kufanele zenzo ezingenziwanga kuba lula ukuthi ukhwebe umuntu osethuzane lawona lokuthi uhamelayo ukuthi kanti kungani lokungakwenzanga. Ngokunjalo siyakukhola ukuthi kuzenze ukuthi abantu bezimbabwe baphaphame bananzele ukuthi izibhele zihambe kuhle. Le ndaba leyo kugwelegwele ukuthi ayi-corruption sibona ungathi inxaso abantu sebezivusa ngezabelo kuba lula ukuthi kusikwe inqabele ngoba kuba lula ukubona isigangenasiya kodwa ngesystem ekhona kathi sikuba nzima ukuthi sibili ungafaka umuntu ukuthi ogangileyo ngubani. Omunye abe khombalwana, omunye khombalwana, kwenza kube nzima ukuthi izinto zihambe ngendlela esifisana zihambe ngayo.
Kuyini okwenza ubona ingane uhulumende uzalilalela? Sibona ukuthi uyakwazi ukuthi lo mlando.
Okokuqala ukuthi kulilungelo lethu njengabahlali beZimbabwe ukuthi nxa kule nto engahambi kuhle sitshele laba abasibusayo ukuthi fanele bakwenze. So siyakukhola ukuthi kambe izimbabwe yonke nxa sesikhuluma ngelizwi linye sesikhuluma lo singamapolika bathi azithiyene labanye abantu abangelala amapolika liphandle ama-civic organizations zonke sikhuluma siyakukhola ukuba nohulumende olengqondo kufanele alalele abantu aboni lokhu uyakwenza ngoba singaze sithule bathi umntwana ongakhalifele embelekweni.